Lokhu kwethulwe ngumphathi ntambo obona ngezamafekithali unkosikazi Sithembiso Nyoni ngemva kokwethekelela osomabhizimusi amancane laphakathi laphakathi athengisa ukudla lokunye aseHarare.
Kodwa kulabanye abangathathi imali yeZimbabwe, abathathi imali iUS dollar kuphela. Manje lapha besenze njalo kuthi ukuthi abantu beZimbabwe abasebenzisa iZimbabwe dollar sebezathenga ngayo.
Ngemva kokuvakatshela lawo mabhizimusi, unkosikazi Nyoni utshele intatheli izindaba ukuthi kuningi okumele kwenziwe ngosomabhizimusi asachathulayo ekulandelweni kwemithetho yelizwe.
Esesikutholile-ke ukuthi abanye bakhona sibe bakuleli lizwe. Okunye sikubonileyo ukuthi abanye bathengisa ukudla okunjengethukela, okunjengeflower, kodwa bakufake phansi emhlabathini okungavunyelwayo.
Ekhuluma le-Studio 7 othengisa impahla koBulawayo, unkosikazi Winnie Moyo uthi isifiso sokusebenzisa imali yakuleli ulaso kodwa kungatshabalalisa ibhizimusi lakhe.
Yile ndlela zami engizama ngazo ukuthi ngiphile ngazo kubhizimusi yami. Nisebenzisa imali esiyibizayo na ukuthi i-forex. I-forex leyi ngiyayisebenzisa ukuthenga lokuthengisa impahla zami ngoba imali yethu esiyisebenzisayo leyi eZimbabwe yona ihlezi iphela amandla nsuku zonke. Ukwenza khona kube nzima ukuthi ngihode staff sami kumbe ngithengise lama-customer ami ngoba kusho ukuthi lamalanga ngabe ngitshintsha ama-price.
Umqondisi wekhomishini emele abathengi e-Consumer Protection Commission, uMnumzana Zururai Muranda, uthi kunganceda abathengi nxa izitolo ezincane lezi zingavuma ukusebenzisa imali yakuleli eholwa ngabanengi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe njalo efundisa ekholishini le-National University of Science and Technology, NUST, uMnumzana Stevenson Dlamini, uthi imali yakuleli ayiqinanga okokusebenziseka.
Edabeni lokusetshenziswa kwemali yakithi kuphela, kumabhizinesi kanjengamatshashop akubambeki. Mani ngoba laba bantu impahla yabo abayitholi khonapha elizweni lakithi, bayithola kwamanye amazwe, bayithatha elizweni lakithi South Africa. Okuthi ukuthi nxa befuna ukuze banele sikuyawoda, kumele bathengise ngemali yona le abathenga ngayo khonapha. Akufani lamanye amabhizinisi amakhulu alamathoba okuthola imali yamanye amazwe ku-auction. Imali abayitholayo yona le abathengisa ngayo ukuze bayewoda ngayo.
Kukhanya kulokwehlukana kwemibono kuhulumende ngoba ugatsha lwezomnotho luchayela ihlombe abamabhizimusi asakhulayo, kodwa ibhanga elikhulu lelizwe lisithi lawo mabhizimusi afuna ukuhlolisiswa ngoba engabe esebenza okuphambana nemithetho yelizwe. Kodwa unkosikazi Nyoni namuhla uthembise ukuthi uhulumende uzasebenza gadalala ukuthi ephathise amabhizimusi asachathulayo lawa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.